Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhlaka 28 ezibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond ikapasithi yekhansili ngokwayo ngoba yidirective eyasuka lakuhulumende.
Izakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili emanyene lakahulumende kunye lamasotsha.
So into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate lama producers kuvunyelana ama price. Intengo ziyachana endawo nezilalezi.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kanengi nengi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqwe leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaVikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole isikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Iningi lezakhamizi zemzini weMbare eHarare zilahlekelwe impahla ebiza imali eningi kulandela ukudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane abikwa akhiwe okungekho emthethweni ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuba ikhansili yethule umbiko enkundleni yokukhulumisana ebulenjini eTwitter ngeviki edluleyo esazisayiza kamizi zeMbare ukuthi ikhansili izabhidliza le miduli. Ukubhidlizwa kwamavinkili lokhu kuqalise izolo kwaqhubeka phambili namhlanje lapho amasotsha abekhokela izisebenzi zikakhansili ukubhidliza lezi zakhiwo. Kodwa ukudanise uzulu isandla esilukhuni sabebutho kulolu hlelo bona bevele bengamelanga baphatheke kulo. Ukhansila weHarare uMnumzana Thamsa Nqahadebe uthi bekubalulekile ukuthi ikhansili ikhulumisane nabanini balawo mavinkili ukwenzela ukuthi abantu bangalahlekelwa impahla.
Mire labantu lokhu kwenzakalayo kade kungafuna isikhathi ukuthi le nkulumo phakathi kwabantu abadizelizelwayo la ikhansili ngokwayo, but lokhu is now beyond ikapasithi yekhansili ngokwayo ngoba yidirective eyasuka lakuhulumende.
Uqhubeke ethi kulusiza ukuthi abantu sebelahlekelwe impahla ebiza imali eningi ngoba abazange bathole isikhathi eside sokuthi bakhuphe impahla zabo emavinkilini la kuhle.
Ye, izinto kathesi uZulu uyamhlupha, izinto zisanzima ngoba sisasuka emsimeni esokuthi izinto zikhwele bengakhangelelanga and bengalungiselanga ama-salaries abo labo lapho abasebenza khona lalabo abazingelayo izimali ngendlela yokuthengisa. Akukabi le ntshintsho engabanika ukuthi baphefumule kakuhle. Kunzima kakhulu, kuzanika ukuthi uZulu aze ubuhlungu obungazathi sobungezelelekile zalokhu kudilizwa kwezinto.
Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sekhansili yeHarare uMnumzana Michael Shideme ehlule ngemva kokuba umakhalekhukhwini wakhe ubecitshiwe. Kodwa abakhulumeli eStudio 7 bathi bekungasiwo umsebenzi wamasosha ukuthi axhosanise abantu ngale ndlela. UMnumzana Kate Maziba isakhamuzi seHarare uthi amasosha asehlukumeza uZulu kusukela kumaviki amabili adlule ngemva kodlakela olwenzakala ekutshengiseni kwabantu ngokungayi emsebenzini obekuqoqwe ngabenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions.
Thina siyalo ukuthi ikhansili lomlando ukuthi lungise kube lungise idolobho leHarare libe lalihlanzekile, kodwa lokho sokusenziwa amasosha ukuthi sethathe umsebenzi wamapholisi ekhansili ezenzile yena, njalo siyabona ukuthi uhambe echaya abantu, konke lokhu sekutshengisa ukuthi akusela mthetho lapha elizweni. So thina hayi azivumelani lakho, ngabe kuthiwa ukhansili uzenzele lokhu yedwa ngoba lo ngumlando wakhe.
Omunye odilizele ivinkili lakhe ngumnumzana Admire Matambo, yena osole kakhulu uhulumende ngesinqumo asithetheyo.
Nazembare yatesrecipit councils idilize yonke into, sebendizele le taxshop yami azinto zeZimbabwe kazimanga kuhle, ngabe sizibuhlungu shiwa siphile njani eZimbabwe khona.
Loba nje ikhansili isithi isinqumo sokubhidliza amavinkili amancane emzini weMbare sivela kuhulumende, akulambiko ovela kuhulumende oveza ukuba nguye osithetheyo. Imizamo yokukhulumisana nesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa yehlule ukuthi umsekeli wakhe umnumzana Energy Mtodi ubengasabeli ucingo. Ukusenjalo umeya wedolobha leHarare ukhansela eBert Gumba namhlanje ukukhuthaze ukuba amalunga edala lephalamende aguqule umthetho ukuze kube lula ukuthi amakhansili adilize izakhiwo eziyabe zakhiwe ngokungekho emthethweni engaqalanga ayadinga imvumo yemthethwandaba. Ngimele Studio 7 iseHarare, nguGibson Bebe.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi-ningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimoda. Lokhu ngokunye kwabangela ukuthi uZulu angene ezitaladeni etshengisela ngokukhwela lokhu ngeviki edluleyo. Okwengezelele udubo lwentengo ukuthi izitolo eziningi emalokishini zagqekezwa ngabantu ababetshengisela, ezinye zatshiswa. Umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland, umnumzana Comfort Mchekeza, utshele iStudio 7 ukuthi uZulu ulamandla ukwehlisa intengo ngokungathengi impahla elentengo ephezulu kakhulu.
Sure, into zentengo anti babagadi currently lapha eZimbabwe akula price control. Ama price while the government yanegotiate lama producers kuvunyelano ama price, intengo ziyatshiyana endawo lezilalezi, but kulama generally agreed price, even kungela price around $50 at most, but isithengiswa nge-$45. But kuyayenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa ngama-$2. Into le yavama kakhulu soon after iteyawe yayenzwa leyana yatshisa izitolo, so kwaba le-short supply eziyindawo zakusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle. So kulabanye bayithatha i-advantage yokuswelakala kwe-product emalocationi lawana atshiswa amashop, bafike bathengise ngentengo enkulu ethanga yasithengisa nge-$3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akontrolwa yiwo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina, kheya ukuthi indlela abathengi bedimanda ngayo, bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leyi, othengisayo akwanisi ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla. And sesikhulumisane labama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke, imota zabo ziyahamba zideliva, and la bekhuthaza abathengi ukuthi ngase sithengiswa ngentengo ye-$10, $10, $50 lingathengi, siyabuya la. So abathengi ma bezalalela khonokho kuyayenza. Then kulamanye ama-products lawo aso isinkwa kuphela, kufana labo-cooking oil, kufana lama-beverage drinks, kufana labo-mazowe, konke uyathola, even lempuphu uyathola enye indawo kwenza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehlambijana but asikayehli kuze kufika esiteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le stay away yadidlisa impahla ama-price ecansi kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopu bamanija ukuthi bavula amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla
esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene
amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu angu-10 kathesi avandalayiswa so kulo 1 walisasitisa eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo 1 esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina
alo-ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza umgcinisihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Uhulumende usebumbe ikomiti ye-task force ezabona ngokugcwaliswa kwezixwayiso ze-commission eyayikhokhelwa ngowayengumongameli weleSouth Africa umnumzana Halema Motlante eyayidingisisa ngezehlakalo zodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho ekuqaleni kukancwabakazi womnyaka ophelileyo lapho okwabulawa abantu abayisithupha libutho lesizwe. Isixwayiso lesi sivalisa ukulungiswa komthetho kwemithetho yokhetho ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe kanye lokudingisisa ngababangela loludlakela lababulala abantu. Ikomiti le iyabe ikhokhelwa ngabaphathintambo bakahulumende, inhlanganiso yamagqwetha eyeZimbabwe Law Society kanye legqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. Lokhu kwenzakala umongameli Emerson Mnangagwa esithi uyakhathazeka ngombiko osanda phuma kumsakazo weSky News othi amasotsha ahlukuluza abantu elizweni. Ukuhlaziya lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngibona ezani kumele kukhangelwe konke ngoba kwenzakala khathesi nxa sikhangela sokufa abantu abaningi over 12 people walimala kwatsha abantu abaningi probably over 1,000 and over 600 people emajele okutshengisela ukuthi imbangela kumbe impande yenhlupho zabantu beZimbabwe lokhu esikhona kumele kukhangelwe khona lokhu ukuthi why kulokhu kulama-structures esingathi ngawe-violence ngoba nxa sikhangela even abantu ababevulela abantu ukuthi beluthe kwangosabantu abavele ezigabeni singakhangeli nje ukuthi kube lama-task force kodwa kube kulungiswe impande yomonakalo ngoba nxa kunuka endlini awuspray i-perfume uyasusa into efileyo so kuqakathekile ukuthi sikhangele ukuthi into efileyo kuyini ingakhithwa njani into yangikhona kulokuthi kuspray o-perfume kunukelele kamnandi kumbe kuspray ompukani ebefe kodwa insukela yendaba ingakakhanelwa.
Kodwa sesikhangela amazwi kamongameli Mnangagwa athi umangele njalo udidekile ngokuthi kulabantu abahlukuluzwa ngamasosha.
Asiboni ngoba ama-civic groups akhuluma from day one ukuthi abantu bayahlukunyezwa, abantu bayahlukuluzwa. Kungathathi ukuthi uzokhuluma abantu abavela phandle kwezimbabwe ukuze belale. Ngoba khona lokhu sakhuluma kudala kuqalisa vele iproblem yaleyo ukuthi abantu bayachaya, abantu bayanyamalala, abantu bayathotshwa. Sokuye simangalisa ukuthi khona inanzelela khona lokho kathesi. Andibona babesithi kulabantu abatshintsha ama-uniform ama-police station. Kuqakathekile ukuthi besilalele njengama-citizens.
Ubona i-task force leyana isebenza kuhle.
Yala kwaba nama-task force, kufunakala i-implementation. Siyakwazi okuhluphayo eZimbabwe. Esesifuna kathesi implementation. Indaba yama-electoral reforms asondaba enje. Ama-organizations anjengeZSP aqalisa ukukhuluma nge-electoral reform ngo-2000. La kathesi lokho ngakabe nama-electoral reform. Sihloniphe i-constitution. Kathesi kulabantu abayi-600 abavaleleyo abangavunyelwa bebe lama-lawyers. Or the constitution ibe libe lama-lawyers. So kuyabe kuqakathekile ukuthi ezinye izinto uhulumende angabe ingxenye yakho ngoba kwesinye isikhathi sebesifuna zanule esandla ezinsini zangkhona. So kuzaba nzima ukuthi ube ngiyofaka i-task force. Kwenziwa ngokuthi ngumdlali aphinde abe ngu-referee aphinde abe ngu-linesman. Kuzaba nzima ngoba esikhathini esiningi uhulumende ngiyowonayo sibi.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni le Studio 7 ekovulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela isimo esiqhubekela phambili sisiba sibi elizweni abantu behlukuluzwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuvalwa kweningi lengatsha zikahulumende welemelika obesokulensuku ezedlula inyanga yonke kubikwa kubangele ukulahlekelwa ngamabhiliyoni ayisithupha amadola komnotho walelo lizwe. Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kweleVenezuela ozithi nguye umkhokheli welizwe ngoba esithi unqobe kukhetho uJuan Guaido usekhuthaze ukutshengisela kwensuku ezimbili liviki emzameni yokuthola usekelo kwabebutho ukuze bengasekeli umongameli Nicolas Maduro. UZulu uveza ukukhathazeka ngokuqansa kwenani labasakhulayo besilisa abasukela abesezifundweni zesecondary kusiya kwaleminyaka engamachumi amane abasebenzisa ukudakayo kanye lokunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labasakhulayo abangathandanga ukubethwa ngamagama bathi imbangela enkulu yokuthatha udakayo lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo yikuthi kabalakho kokwenza okokuziphilisa. Ukuswela umsebenzi bathi kuyabahlukumeza engqondweni, kubafuqa ukusebenzisa udakayo lotshwala emizameni yokuba bakhohlwe induba bakizo zokwehluleka ukuziphandela. Osakhulayo u-Anopa Murambiwa ngomunye wama-junior councillors edolobheni leHarare emela isigaba sika-Ward 41. Yena ke ulandisa ngokunye okubafuqayo ukusebenzisa izidakamizwa kanye lokunatha utshwala ngendlela eyingozi abasakhulayo njengaye.
What was being stated that you find 40% of all suicides happen to people who are drug abusers.
So ngamachumi amane ekhulwini kwalabo abathatha impilo zabo kungokubangelwa yokusetshenziswa kwezidakamizwa. Nxa kusiza kulolu daka lokusetshenziswa kwezidakamizwa sandise ukuba betha ngamagama amazwi sithi singabalunganga. Kodwa singalukhangelisisa lolu daba lokusetshenziswa kokudakayo uzathola ukuthi kungasintando yabo laba bantu, kuyabe kukhona okubafuqayo. Ngabantu abafuna ukutshengiswa uthando.
Kungalesi sizathu Murambiwa oyisifundi St John's Emerald Hill eHarare ekhuthaza uZulu ukubambisana ukulwisana lalolu dubo. Okusekelwe ngu-Detective Assistant Inspector Majaha Mkhwananzi wohlangothi olubona ngezokuvinjwa kokungeniswa kwezidakamizwa elizweni olwe-CID Drugs and Narcotics.
So thina besixwayisa uZulu ukuthi akasikhangeli sisenze abantwana lapha abahamba khona ngoba sisivuma thina ukuthi indawo yethu
ngabe kusema town ngalo kusema khaya khona bese babu sebehlangana lotshwala sebehlangana lento ezidakayo lula. So kabaphiwe imfundiso esingayibiza ngesithiwa sithi drug resistance education, ukwenzela ukuthi maye behlangane lakho kungabe thusi kumbeni bangawuqabuli bebe vele sebezilungiselela ukuhlangana lakho bayenze esingathi yi-choice kumbe bakhethe bona impilo engcono.
Uthi lo asomsebenzi wabasesipholiseni kuphela, kodwa kudinga ukusebenzela ndawonye kukazulu wonke elizweni ukuluqeda lolu dubo.
Umunye wabeke thisile ngikhaya ngale uyanika imali kahlali labantwana phansi ngala sikhathi la usebuya kuphela ngokuthi usehlangane lo mntwana osela ama-drugs kathesi usefuna ukuthi ngabe uyahle kuphele kunawo. Unanzelela ukuthi phela lwana osedaka kwakhe kumbambe ingqondo kwambamba umzimba, so uzathatha isikhathi sokufuna labana abayelaphisayo esingathi i-rehabilitation esilo. So ke nxa kungasenzanga ngaleyo ndlela usala kuyinkinga. Isikhulu uzulu kavuka asinokamakhwapha layo ukuthi kume nje kanjani.
Kwagcizelelwa ngufather Cloud Maganga webandla lokholo lwesikristu le-Roman Catholic Church onguparish priest eSt Canisius emzini weMarlborough edolobheni leHarare.
Le problem ehambayo esiyibonileyo ukuthi abantwana bethu abaningi sebesebenzisa ama-drugs njengoba bahlangana nezinto eziningi empilweni yabo, ukuthi ngesinye isikhathi akuna msebenzi akuna into yokuyenza. So ngalokho sebehlangana nabanye abangane babo sebenza into yama-drugs.
Ufather Maganga uthi ilo msebenzi omkhulu inkokheli kwezokholo ukukhuluma phezu kwayo yonke into eyenzakala emphakathini ukuze ilungisiswe.
So kumele lathi sibone ukuthi empilweni yikwini okwenzakalayo. Ngakho ke kumele sikukhulume singayekeli ukukhuluma. Njengoba singabuya ndawonye even e-church laphana sijumayela sikhulume ngento leyi, ukuthi leyi into esihluphayo nje sindawonye nje i-church ezimuli nasempilweni.
Umnumzana Anselin Tinashe Chimonyo ngomunye wabongi abasebenzisana lozulu obulawa yimikhuhlane yengqondo e-Parinyatwa Group of Hospitals engunesi in charge kulolo hlangothi. Ulandisa ngokuqansa kwenani labasakhulayo abesilisa abatholakala besizadinga usizo kuleso sibhedlela.
Mainly is the boredom, lack of recreational activities to do and lack of employment.
Esiningi lokhu kubangela ukuswela okokwenza. Umuntu ezihlalele isikhathi sonke, ukuswelakala kwendawo zokuzilibazisa lokuswelakala kwemisebenzi. Iningi labo bafundile sibe, kodwa udube ukuba abalalutho lokwenza ngaphandle kokusebenza okudakayo lokhu. Ngingathi mina kulokuswelakala kolwazi ikakhulu ebantwini abadala ukuhlolisisa lezo nkinga abasakhulayo laba bebhekane lazo.
Uchimonyo uthi isilinganiso sokuthathu kokune 3/4 sabasakhulayo besilisa abadinga usizo ngase bebulawa yimikhuhlane yengqondo ngemva kokusebenzisa okudakayo ngendlela ekusibanga esibi kanye lokunatha utshwala okwedlulisa amalawulo.
You might have schizophrenia or temporal.
Ngaba nomunye umkhuhlane wengqondo ngesikhathi esiza esibhedlela, kodwa inhlolisiso ibisiveza ukuba kungezelelwa ukusetshenziswa kokudakayo.
Ukuswelakala kwendawo zokubatholisa usizo lokubabonisa ingozi ekhona ma bengaqhubeka bethatha udakayo lokho kanye lokunatha utshwala ngendlela edlulise amalawulo, ama-rehabilitation centers njengalokho okutholakala emazweni athuthukileyo, abezempilakahle bathi ngokunye okwenza kube nzima ukuluqeda lolu dubo emazweni asathuthukayo njengeZimbabwe. Bakhala njalo langenani lengcwethi zalumkhuhlane labasebenzela lolu hlangothi lwabasiza ababulawa ingqondo abathi liphansi kakhulu lona udubo luqhubeka lukhula. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Izakhamizi zeMtare zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo lithethwe nguhulumende lokubuyisela amabhasi enkampani yakhe eZupco edolobheni leli. Izakhamizi lezi zithi lokhu kuzazinceda kakhulu njengoba abemchova lamakhombi kade sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokugada amahlayana. Amakhombi abikwa abe esehlawulisa amadola amabili uhambo lunye oluhlawuliswa idola linye ngabeZupco. Baningi kanye lengcwethi ezicubungula izomnotho abathi zizayicela isivuthiwe njengoba uhulumende wake waqala umsebenzi wokuhamba kwala mabhasi kodwa kwagcina kusiba lukhuni ukuthi aqhubeke esemgwaqweni. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi ukuqatshwa kukaBikthemba Ndlovu kuza kwenza yena athole ithuba kanye lesikhathi esokusebenza labadlali abasakhulayo abayibo ikusasa yaleli qembu. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inkokheli yeqembu leHighlanders lonyaka iphe ithuba umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu ubachazele amalunga aleli qembu ngenhlelo zakhe emhlanganweni waleli qembu uqhutshwa minyaka yonke ekuqaleni komnyaka. UMatinda usebenzise leli thuba ukubatshele amalunga eqembu leHighlanders angenela umhlangano oqhutshwe ngensonto edolobheni lakoBulawayo ukuba lonyaka uzasungula inhlelo ezizakwenza ukuba iqembu lizibhekele abadlali balo, okuyinto athi nyakenye bekungekho lula ukuba ayenze ngoba isikhathi sokwenza lokhu ebengasitholi. Ngalokho-ke uthi ukuqhatshwa kukaBikthemba Ndlovu uba ngomunye wabasekeli bakhe sekuzamkhulula ukuba aqede isikhathi esikhulu elamaqembu abasakhulayo.
Robbing in uBikthemba was not by the side. Izibongo ziyafanana. I-drive yangkhona yokuthi kwanana. Let's help abantwana be-Highlanders who understand the football ye-Highlanders ukuthi bangene kusystem. So kuletha uBikthemba ukuthi abuye azojoyina ku-first team. Senza thina thole isikhathi manje esokuthi ngikwanise ukuthi khona sifake ama-structures in terms of i-development. So kufanele khona sifake i-philosophy lana from the under 14. Ngizathola-ke isikhathi manje sokuthi khona ngikwanise khona ngibe ama-under 14, under 16, under 18.
UMatinda uthe eqatshwa liqembu leHighlanders ekuqaleni kwanyakenye waphiwa umlando wokuphendukisa isiko laleli qembu elokuzikhulisela abadlali, okutsho ukuba nguye njalo okumele atsho ukuba kudlalwa njani kusukela kuqembu labasakhulayo kuze kufike kuqembu elidlala kusigaba se-PSL. UBikthemba Ndlovu nyakenye ubeqeqesha iqembu leBulawayo City, kanti phambilini kwalokho uke wasebenzayo engumsekeli kaKelvin Kaindu ngesikhathi beqatshwe ngamaqembu abalisa eleHighlanders, eleTriangle kanye leleHowmine. Ngesikhathi esadlala ibhola uBikthemba udlale kwisikhathi eside uqembu leHighlanders, wadlalela njalo leqembu lesizwe lama-Warriors, ikanti-ke wadlala selizweni laseSouth Africa lapho adlalele khona amaqembu abalisa eleMorocco Swallows kanye leleMpumalanga Black Aces. Omunye umsekeli kamqeqeshi obevele esebenza loMatinda Ndlovu nyakenye nguMandla Mpofu. Kusithi umqeqeshi weqembu leBhozo 90 uMelusi Sibandala ubephathisa, kodwa inkinga yakhe ukuba akavunyelwa ukuhlala ebhentshini njengoba engelasithupha sika-CAF A okumele kube yiso esiphethwe ngumqeqeshi oqeqesha kusigaba se-Premier Soccer League kwele Zimbabwe. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kanti kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Iningi lezakhamizi zeMbare eHarare zilahlekelwa impahla ebiza imali eningi kakhulu ngemva kokudilizelwa amavinkili lamabhizimusi amancane ngamapholisa ekhansili yeHarare emanyene lakahulumende kunye lamasotsha. Intengo yempahla ezitolo isikhuphuke okuphindwe kaningi kulandela ukuqonga kwentengo yamafutha ezimota. Kwezemidlalo sizwe ukuthi umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthini ngokukhethwa kukaBikthemba Ndlovu. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni. Igama nguChris Gandhi, lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.